Hayi, mina okukhuluma umfowethu uFelix Mafa angilani lakho ngoba yena nyamhlonipha kakhulu, asoze ngikhulume amazwi amabi ngaye ngoba into engiyaziyo ukuthi khona kupolitiki kuya ngokuthi wazalwa ungumkhokheli na kumbe wazalwa ungasiwo umkhokheli. Mina uqinisile nxa esithi khona ngangena lebizo le-MDC Alliance. It's very true. Lanamhla yilo lokho ngikhona. Ngilokho ngikuwa MDC Alliance amphumanga. I founded this party angiphumanga. Ngilokho ngikhona. Angazi ukuthi uthi ngaphuma ngapi. So kusho ukuthi khona nxa usekhaya abantu bangabaleka bebaningi, bebaleki umuzi ngoba usungena inyoka, wena obe lesibindi usale ukhona ugcinile umuzi. Labana ababalekileyo sebesithi khona mina yimi engibalekileyo, yikho abakuyenzayo abanye bethu lapho. Mina angiphumanga kwi-MDC yalaye, angiphumanga kwi-MDCT. Ngilokho ngiyikho lokho engangiyikho khona. Into ayikhulumayo ngeyokuthi khona yokuthi kuthiwa uzadliwa kambe yena singuNkulunkulu, wena uzabona uzayenzakala ngo-2023. Asazi kumbe sebona seprofita kakhulu ukuthi khona hayi ngo-2023 uPeter Moyo yabe engekho. Kodwa mina ngisebenzele i-constituency yami, angifaki abantu kuma-elections every time. Nxa ngingakhethwa ngabantu kufuze ngiqede ithemu yami, by hook or crook kufuze ngiqede ithemu. Ungabona umuntu ethi uyavotelwa 2 years down the line sexotshiwe, aphenduke futhi 2 years down the line sexotshiwe. Umuntu yena lowo lingamvoteli futhi, lahlani, useless. Into leyi kathesi abantu baya kuma-by-elections, abantu basele bengela abameleli ngoba abantu babayuyo izithutha, abazange bakhangele ipolitics, abazange baread ipolitics. So mina lokho akukhulumayo umfowethu, hayi yekelani azikhulumele, kambe ngambamba ngamandla ukuthi khona acabange kuhle. Hayi, lokho hayi angiyenzi. Ngumfowethu, angimthethisi, hayi angikhulume okubi ngaye. Hayi, umuntu nje engimhloniphayo kakhulu kakhulu njengendoda engiyaziyo since the formation of this party. So hayi, angikhulume okubi ngaye. Fananisa lamadonki, lokho hayi ngumbono wakhe. Uright, kufuze acabange njengakhonokho. Okwesibili, ufuza ukuzwisisa umnumzana uMafa, angiphili ngepolitics mina. Ngilezi into zami ezingiphilisayo, angiphili ngepolitics. Angiyilamali engiyiholayo eParliament laphayana engangigcina. Ngitsho kodwa ngahlonipha abantu abangivothelayo ukuthi sikufake eParliament ukuthi uyenze certain developments. Ikuthi akwazi ukuthi iSouthton imi njani. Sengenzile i-development enye emangalisayo eSouthton. Nxa elandela kuhle. Ayisimi isithutha mina. Abantu bazazikhethela abakufunayo. Nxa befuna umuntu ozabuya engene 2 months usexotshwa futhi abuye 2 months exotshwa, hayi lokho kukiwe. But engikwaziyo ukuthi khona mina kule constituency ofuze abuye, ufuze aqine. Ayikona uphonga umana ebuya nje ecabanga ukuthi it's a walkover. Ayikwinzima la, lapha kuyafiwa lapha e-constituency le ibanjiwe yini. Uthi amadegudegu. Ngiyabonga kakhulu, hayi ubelela ngelihle mnumzana Mafa mfowethu.